Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izivukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 18 Ntulikazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ongumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma uzinikele emapholiseni izolo ebusuku wayavalelwa ejele elisesigabeni seKwaZulu Natal.
Songazathi kulandwa isigebengu umuntu obengupresident elizweni bekumele ukuthi kube nendlela abangayidila ngale icala.
Kuyaphithizela kobulawayo kuhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 kwabaphila ngokuthengisa ezidaladeni ngesikhathi ababanjwa igciwane le-coronavirus sebesedlula inkulungwane ezimbili 2,264 ngelanga.
So ngokunye lakho esicela uhulumende ukuthi kafake kathumele amajekishini ebe maningi ngoba ama-vendors maningi.
Uhulumende ukhangelelwe kwamukela amajekiseni e-COVID-19 ayizigidi ezimbili 2 million avela kwele China lamhlanje.
Kungabi ngabantu besemadolobheni kuphela, lemaphandleni kabafinyelelwa abantu bahlatshwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ngameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma uzinikele emapholiseni izolo ebusuku wayavalelwa ejele elisesigabeni seKwaZulu Natal lapho akhangelelwe uhlala kwenyanga ezilithumi lanhlanu nxa isicelo sakhe kumthethwandaba weConstitutional Court sokuthi engavalelwa singaphumelelanga. Uthuso Khumalo usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lezi zimota eziphelekezela umnumzana Jacob Zuma ngesikhathi ziphuma emzini wakhe enkandla sekusiyatshaya ihola letshumi lambili izolo ebusuku esiyazinikela enkambeni yamapolisa. Ngemva kwalokho amapolisa amthethe amusa ejele ye-East Court lapho azaphika khona. Umthethwandaba we-Constitutional Court uthole uZuma elecala lokudelela ngemva kokwala kulandela isinqumo sawo sokuthi ayiphendula imibuzo phambi kwekomishini ecwayisisa ngenkohlakalo. Isikhulumeli sikamphathi ntambo ogatsha lwamapholisa unkosazana Lerato Themba uqinisekisile ukubotshwa kukamnumzana Zuma.
The police ministry can confirm that former president
umnumzane Jacob Zuma usesezandleni zabomthetho ukuze aqale ukuyabika isigwebo sakhe.
In compliance with the constitutional court judgment
umnumzana Mzwanele Manyi okhulumela inhlanganiso ye Jacob Zuma Foundation ugcizelele ukuthi umnumzana Zuma uzinikele ukuze alandele umthetho kodwa hathi ngoba ekholwa ukuthi ulecala. Ukuzinikela kwamnumzana Zuma sekumangalise abaningi njengoba ngaphambili ubethe akazukuya ejele njalo kulamakhulu abasekeli bakhe abebefunga besithi angabojwa uzachitheka igazi. Ngesikhathi umnumzana Zuma esiyazinikela bekulehlekana labantu elingatsholutho esangweni lomuzi wakhe. Isikhulumeli sebandla le-African National Congress umnumzana Pule Mabe uchaze ukuvalelwa kukamnumzana Zuma njengefu elimnyama kubandla le-ANC. Iningi lezalwane zeZimbabwe selemukele ngokudana ukuvalelwa ejele kukamnumzana Jacob Zuma. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi akavumelani lokuvalelwa kukamnumzana Zuma.
Songazathi kulandwa isigebengu umuntu obengupresident elizweni bekumele ukuthi kube nendlela abangayidila ngale icala lokuthi bebone ukuthi hayi umhlolo zengafuni ukuthi uZondo ebe nguchairman ya that commission. Bafuna ukujabulisa abantu ukuthi kubotshwe uZuma.
Umnumzana Gretman Mkwebulaye uthi into edanisayo kakhulu.
Kimi umbono ngathi into engekho right kakhulu ngoba uqala uZuma akabulala ngamuntu. Zathola ukuthi ilizwe aliselazinzo kahle. Njalo singakhohlwa ukuthi ubaba uZuma umuntu owalwela izwe. Ilizwe leSouth Africa likhulekile namhlanje njengoba nje ubona abantu bephithizela betakaboshwa. Mhlawumbe kuthola ukuthi ngabantu abangaziyo or okugcwele inzondo.
Kusenjalo imuli kamnumzana Zuma layo isiphawulile ngokuvalelwa kwakhe. enkulumeni ayethule kukhasi lakhe lezokuxhumana ku-internet ele-Twitter, indodana kamnumzana Zuma, umnumzana Edward Zuma, obefunga egomela ethi akekho ozobopha uyise, uthe uzame konke angakwenza ukwenqabela kubotshwa kukayise, kodwa njengoba ekhethe ukuyazinikela, laye usekwamukele lokho. Indodakazi yakhe uDuduzile Zuma laye wethule umbiko kwelakhe ikhasi sithi bemukela ngenhlonipho enkulu ukubotshwa lokuvalelwa kweqhawe lempi yenkululeko ngenxa yemisebenzi yalo emihle. Kusasa umthethwandaba we-High Court ukhangelelwe ukwethula isinqumo kusicelo sikamnumzana Zuma sokuthi angavalelwa ejele. I-Constitutional Court ize ilalele isicelo sakhe sokuthi isigwebo sakhe siguqulwe mhla ka-12 Ntulikazi. Melisudo 7, Johannesburg, wele South Africa, ni Mutuso Kumalo.
Abantu abaphila ngokuthengisa ezidaladeni, ama informal traders, bathi baphume ngobuningi ukuthi bayehlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 izolo nakuthange kobulawayo. Kodwa lolu hlelo luyandelwa osokubangele ukuthi imijovo le isilele kwezinye indawo, njalo kungasalandelwa iziqondiso zokwenqabela leli gciwane ngenxa yokuphithizela. Lokhu kwenzakala ugatsha lwezempilakahle lusithi kulabantu abangamachumi amathathu lane 34 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Abedlula inkulungwane ezimbili 2264 batholakale belegciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi kulabantu abedlula inkulungwane ezilichumi abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni lonke jikelele. Unkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kwezinye indawo ezibalisa eCountry Park leCity Hall kube lokuxokozela.
Ikhansili kade ifuna ama-vendors kuphela njalo abalama-license, kwezinye indawo injection kade ingasekho. So ngokunye lakho sicela kuhulumende ukuthi kafake kathumele ama-injection ebemaningi ngoba ama-vendors maningi, informal sector iningi, bebengathi baphuza, bebe slow kakhulu ekwenzeni ngoba sike safika even la usoko sekusile. Abantu ade belayine phandle bebanengi, le social distance athi ngasekho, abantu sebechaya amazikoroni lawo uyananzelela ukuthi sikhuluma ngesisebenzi phela esifuna ukuthi senze masinyane because they say time is money. So khonaphana ukuhlala bevukele ekuseni ngama-6 o'clock, abanye bebesithi bafike ngabo-5, 6 bebamba iline, but kuzokwachawa ama-3 belokhu bengakahlabi. Ngabafaka ama-points ebe maningi njenge-BVTS. Yacela ukuthi ngawo City Council uyafaka even noma yomatende kakufakwe sibili izindawo zibe ziningi, sibili abantu behlatshwe ngokuphangisa bephinde bebuyele ezindlini zabo ngokuphangisa bevula amabhizinisi abo. Kube le chaos sibili ngoba silezindawo silama-pictures kwezindawo ade sithatha khona like e-Country Park, abantu bebeminyene kakhulu. Ngingathi nje jikelele izindawo zonke, even le town esithi sente esithi hall, abantu bankhona bebebaningi kakhulu, ama-vendors bebebaningi. And njengobanade kuluhlelo lokuhlaba informal sector ama-vendors le informal traders, labanye baphakamile kuphela abangayenzi lutho, kodwa kwezindawo ngizawuthiwa kade sebevumela nje sebebahlaba. Ngoba okuqakathekileyo lapha yikuthi abantu kabahlatshwe okuzothi umkhuhlane lowo noma ubuya ungababambi ngamandla kokuthi usigcine sesiselala ezibhedlela.
Yiziphi ezinye njalo ingxaki elihlangana lazo ngalolu hlelo, njalo kuyini elikwenzayo ukuthi lilungise ukuhluphayo?
Abanye bebesisaba ukuthi behlaba, abanye besithi sokunzima nizahamba nyothatha i-COVID ngoba abantu baningi. So lakhathesi silokhu siqoqisana labo, abanye bayasuggesta khathesi ngikhuluma so sibhizi siku-online siyaxoxisana ukuthi singa yenza njani ukuthi izo ubunengi lobo singathi siyabavimbela. Abanye bathi ngcono sibe lama inhaler kwenza ukuthi sibatshela ukuthi benganamathelani. Abanye bathi hayi sibabizene ngezigaba, manje umuntu phela kunzima ukuthi umbize ngesigaba ukuthi hayi wena uyabuya ngesikhathi esingaki. Ngabasebenzi bantu, ngoba singakwekela kunjalo kuyayenza ukuthi le mkhuhlane amunye kade ngalayo uzayithapha khonaphana, ngoba unanzelela lokuthi khonaphana sebefuqana bezama ukuthi bengene abanye bafuqa bawisa ama mask abanye becina bengabambene kungayisikho khona lokho okufunekayo ngomthetho we COVID-19 ukuthi abantu kabayenze social distance landlane sinanzelele lokuthi ubhalile ethi abantu sebezangena ngezincwadi futhi edropheni ukuthi kunanzelele ukuthi umuntu usebenza nga siyacela njalo kuhulumende ukuthi hayi kasinike abantu isikhathi sokuthi bekwanise ukuthi bekhulumele labaqhathi babo ukwezothi bebabhalele kuhle izincwadi ezokuthi bengene kungabi savuka mpunza nozokuthi namhlanje sokuvuka sokuthe lokhu lalokhu izinto zethu zonke kazihleleke njalo as listening president ngithemba uzasilalela esizwisise lathi kuyisicelo sokuthi njalo la ma roadblocks ona lawa siyabonga ngoba asikaqaliswa lokuharaswa singene kuhle namhle town kodwa sithemba ukuthi vele kakusoze kube lokunye kuzasihlukuluza ngapha sisalungisa okunye
lo ngunkosazana Debra Mgasa isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association obexoxa ecingweni lestudio 7 ekobulawayo. Ikansile yakobulawayo itshele istudio 7 kuthange ukuthi kuzakuba le moda zokuncedisa kulolu hlelo njalo kuhlatshwe labanye hatshi abathengisayo nje kuphela imijovo yakuqala ezinkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000. Lokhu sikudaba lunye uhulumende ukhangelelwe ukwamukela amajekiseni e-COVID-19 ayizigidi ezimbili 2 million avela kwele China namuhla. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe likhangelane lokusilela kwamajekiseni osokubangela ukuthi abantu abaningi behluleke ukuhlatshwa. Kuza njalo ngesikhathi igciwane le-coronavirus liqhubeka lihlasela abantu abaningi njalo i-COVID-19 ibulala inani eliphezulu suku ngosuku. Isiphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association lomnumzana Thembelani Dube utshele untungamile inkomo Studio 7 ukuthi lanxa bewamukela la majekiseni uhulumende kumele aqhubeke edinga amajekiseni ngoba lawa akhona malutshwana kakhulu.
Kuzaphathisa abantu nxa kuyikuthi umuntu uyaqalisa ngamafitshane ke sesingatsho ukuthi nxa kuyi-first dose kusho ukuthi abantu abangu-2 million bazahlatshwa-ke emalangeni abuyayo. Khonkhana-ke kuyaphathisa kakhulu ukuthi abantu bazivikele ngoba siyawubona umkhuhlane lukathesa ukuthi hhayi usungumlilo othathe, umlilo wobuhanguhangu usubhahile. Sibili, kuyesabeka, kunzima, abantu bayafa, inani labo liyakhwela njalo labantu ababanjwa umkhuhlane ngensuku ngensuku uyakhwela. Sibe sesithi thina i-2 million kayisozisenele sonke, so siyakhuthaza futhi uhulumende ukuthi aqhubeke ngesiphangephange mhlawumbe kuvikezayo kube sokufikela inye inani futhi mhlawumbe 3 million kusiya ku-4 million. Injongo kuyikuthi wonke umuntu afinyelele ijekiseni, kungabi ngabantu besemadolobheni kuphela, le maphandleni kabafinyelelwe abantu bahlatshwe ngoba labo akwaziyo ukuthi umkhuhlane balawo mbekabalawo. So sikhuthaza ukuthi khathesi ke akusabalale kungene emaphandleni, wonke amaphandleni akwaZimbabwe abantu kabahlatshwe, lemadorobheni abantu kabahlatshwe. Ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi kayibuye ngobuningi ngoba i-head immunity yethu ngangaphambanisi kwakukhulunywe ngenani eliphezulu sibili mhlawumbe sokungaze kufinyelele khonapho nxa kuyikuthi uhulumente ubisa ngobuningi.
Kukhona elingakuxwayisa mhlawumbe uZulu kanye lohulumende?
Esingakutsho ukuthi bantu bakithi asiphakameni ngobuningi siyehlaba amajekiseni lawa. Kathe siyakwazi ukuthi kobulawayo kuhlatshwa kakhulu laba bantu abazisebenzayo singathi ngama-vendors. Asihambeni ke kulezo ndawo lapho kuhlatshwa khona e-City Wall, sihambeni konke kosekusile Country Park, zonke indawo zozane ezilotshweyo phansi, asisukumeni ngobuningi bethu siyehlaba. Sibe sesithi ke thina abantu sebebaningi futhi abafuna ukuyahlatshwa ngaphandle kwalaba abazisebenza ama-vendors. So uhulumende kaphangise futhi alethe imithi emaklinika wonke akobulawayo ukuze abantu bazohlatshwa ngobuningi ngoba umuntu wonke usefuna ukusukumela phezulu. Abantu bebesukumile sibili izolo lakuthangi bezama ukuthi babuze ukuthi kambe nxa kuwukuthi ngilivenda ngiyawuthola yini lo muthi, nxa ngasilo venda yini, kuhamba njani. So sikhuthaza ukuthi uhulumende siyakubonga ukuthi ama-vendors vendors uhle wanike priority ngoba yiba abantu sibili abagcwele njengoba siyakwazi lizwe lokuzisebenza leli sesikutala ke futhi ukuthi kafaka imithi yokuhlaba ijekiseni leyi emaklinika kakansila lezibhedlela zikahulumende ezikhona kobulawayo kungami kobulawayo kuphela kakuhambela kwezinye izigaba ukuze abantu bonke bahlatshwe
umnumzana Thembelani Dube ngwenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni lestudio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi amalungiselelo okuvulwa kwezikolo aqhubeka esenziwa lanxa igciwane lecoronavirus selisidla ubhedu. Uhulumende uthi kuzasetshenziswa indlela ezimbalwa zokufunda ezivalisa ubulembu be-internet, omabonakude, imisakazo nezinye indlela ezithiyeneyo. Indaba lobulembu ele-internet ele-Tells Zim News lithi kulabantu ababili wesilisa lowesifazane abaqaleke babhubha kuzehlangalo ezithiyeneyo edolobheni leMaswingo. Akwaziwa ukuthi ababili laba bengaba bebulewe yini. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Nivuka njani hlobo ezinhle sanibonani sanibonani ekuseni leyi nginivukisa njalo hlobo ezinhle nami ngisizalwane sakhona apha eZimbabwe okuthiwa ngufamona ngenza ngapha eMatsouth nginibingelela hlobo ezinhle nonke angikhethanga muntu emhlabeni ngoba nami ngumuntu ngifuna umuntu nami ngithanda ukubona abantu njalo nami ngiyabathanda abantu nami maStudio 7 ngomthandazi omuhle enhliziyweni yami ukuthi angathi lingaqhubeka linceda khonapho liyasinceda sibili kakhulu umsebenzi muhle siyawubonga wonke yikho ngandithe mina inhlamba zingatholakali ngoba ukukhuluma inhlamba sewunganiuthuka ama-studio 7 hlobo zami thina esithanda ukukhuluma inhlamba mayivulwa ivulwa ngama-studio 7 ifike endlebeni zabo kube sekungathi kwesinye isikhathi silwa nabo hhayi inhlamba makhiwa hhayi akusilona ikhambi lokulungisa izinkinga kwesinye isikhathi ungakhipha inhlamba abantu becabanga ukuthi indoda leyana njengoba ikhuluma kwesinye isikhathi singamnika esinye isihlalo esithize kanti kukhanya ukuthi ungubhinya abantu beselicabanga ukuthi lwana noma singamkhetha ele nhlamba ezingaka inhlonipho kayikho yikho kasiyekeleni inhlamba makhiwa ukuze sikwazi nathi ukubekezelelana nomanye omunye ekhuluma noma singathini sikhuluma inhlamba bazalwane bami noma hlobo ezinhle akuna nhlamba eyake yaba yindlela eqondileyo ngiyabonga kakhulu-ke nami lapho hhayi angikhulumi lutho lubi ngiyalivukisa nje lami ngithi hhayi amhlophe emhlabeni asiphileni ngothando nangokubambana mina nje ma-studio 7 sengicela umlayizo wami ukuthi njengoba ngikhala ngisemat-south akusimi ngedwa ufamona okhulumayo okhuluma ngezincwadi zolezi sibaningi hlobo ezinhle esengize ngicabanga ukuthi ngabe kuthi umlayizo wami uyafika kumama u-first lady uSiliya Mnangagwa kwesinye isikhathi into yezwe umama unoncedo olukhulu kakhulu bantu bakithi ngabe kuthiwa kuyakhetheka sibili komnye umnyaka sike sikhetheni umuntu ongumama kaphathelizwe kanti liyehlulane waye umama ekhona ukusiphatha thina singobaba esiphekela senzile sonke asukatshele yonke into sikhule sikhuliswa ngumama sikhuluma ulimi olufana lobukamama phela umntwana wonke ukhuluma ulimi olufana lukamama wakhe so lathi kasikhulumeni sincenyeni abantu ukuthi hhayi omama kababe zimbokodo nabo sike sibone ukuthi kanti zingeke zichole yini ukudla okuvuthwayo hhayi siba sibakhetheni komnye umnyaka angazi ngoba wena mebhawula mzukula ulagogo yikho into ezukuthi ungibuze umbuzo njalo ngikuzwile nawe uyazazi ukuthi ngikhuluma nabantu ngikhuluma ngobani nawe uyazazi ko-ke hhayi singaxabani mthengisi kasilungise izithupha siyaziwe ukuthi singobani kwenzela ukuthi sikwazi ukuthola imisebenzi mthengisi ngiyabonga kakhulu okhulumayo ngufamona angili namuntu mina ngicela izithupha sami ukuthi ngilungisele kuphela le hlobo ezinhle ezinye ezifuna ezifana nami ephekayo kakhulu gogo bantu bakamlimo gogo balabazukulu sicela umama first lady obsilia mnangakwa afake indlebe kuyena linto angisithukani kakulanhlamba kodwa ngifisa ukuthi ugogo azosilungisela ukuthi qishe singalungelwa nathi yabonga bakhuluma le ngofamona abangani bani hawo
ninjani muli studio 7 lobuholi bayo ngiphila njani engicabanga ukuthi wonke umuntu engilethemba lokuthi uphilile hayi nathi sisavika lolubhubhane lomkhuhlane lokhona engithi le muli zonke nje aziphephe izwe lonke engizathi mina ngidesimanga ikakhulu uma ngibuya ehlangothini ngapha olwasesindebeleni olokuthi alufuni kukhokhela lona ikakhulu kwezombusazo alufuni kukhokhela lufuna ukukomenta okuyisimanga kakhulu ikakhulu esindebeleni engizathi mina lapha ya ubazwa besithi ikakhulu kuzano ubaba umnangagwa nekuyabe kungumuntu esindebeleni lembuza ngobaba umnangagwa ethi ubaba umonzora umuntu esindebeleni lo ubaba uchamisa akukaze kuthi ubaba usibanda ubaba ugawule ubaba undlofu angikaze ngizwe vele kubizwa ngalezo zibongo mhlambe zolimi lwesindebele ongangukuthi kanti bona abafuni labo ukubizwa ngobaba obani yini ngoba ungakhangela izano ile more than mhlamba sithi 40 years yaba sembusweni akukaze kube lo muntu esindebeleni okuthiwa uba yipresident ene ngeke kwaba liphupho lokho ngeke kwenzakale bazahlala bona besithi ubaba ubani kodwa akangeke umuntu esindebeleni abe yipresident lokho ilanga lingawa lidliwe zinkukhu zilale sisuthi ngempela ungakhangela futhi ngapha ku-MDCT ngeke kube lo muntu ozaba i-leading party owasesindebeleni ukuthi bembize ngobaba ubani angeke kuzobuya kuchamisa naye ku-MDC Alliance akekho umuntu wasesindebeleni ongambona enikwa kuthiwa akaphathe owasesindebeleni angibonge mbule studio 7 kubo bonke ubuholi ngibonge kakhulu ngiphosa intambo zelaphana kulayi nosibo khosi and then gcino sibu ngithi philani nami ngiphile bafana bami ngaphansi kobuholi bembube umajerimana laphana emajinge ngithi nisale ngokuthula
livuka njani mastudio 7 livuka njani hlobozi kenkosi hayi thina siyavuka hlobozami ngabonga nani malivuke kuhle ngenkosi ujesu kristu ngegama layo hawu siyabonga lihlobo ezinhle zikankulunkulu bangani unkulunkulu engalisingatha libe namandla okusebenza lo msebenzi hlobo zami elawukhethelwa unkulunkulu angathi inkosi nganelusa hlobo ezinhle lapha libukiswa ngofamona njalo lokhe khala ngesimo sezincwadi amabhedi nezatifiketi bantu zonke zebezo ezifunekayo lethupha besicela abantu bakithi studio 7 lisincedise lani khona ngapho sicishe kwesinye isikhathi lina mali ngawufaka lo mbono lokhe lufaka lani lukhuluma emaredweni kwesinye isikhathi lathi singaba lusizo ngapha emasouth le nkinga sile ema-opsini wethu ngikhuluma nje inkinga yakhona ema-opsini ngisiyalungisa isithupha sobiso sephepha engisiphetheyo bathi bona ngibuye nedate manje ayi kuthi ukuthi kuyangehlula senzaphatha zolezo mvuthu zamaphepha yize noma zingasakhanyi ngatholile azandule lokhu kuthiwa kunika isithupha le date aw lisizeni ma-studio 7 angikhulumi ngezombangazwe vele kangifaki zona vele kangivela ngizazi into zembangazwe mina nje ngifuna nje ukuncediseka khonapho ukuthi kambe singeke sincediseke yini ngomama u-Obsilia Mnangagwa ngibona ngathi umama engasinceda umama ulesisa sokulalela izinto ezikhulunywa ngabantu abakhe mama u-Obsilia Mnangagwa sicela ufake indlebe khonapho ma ungabe useduze yimatsout nale ekhulumayo angikhulumeli ideula kuphela kodwa-ke imatsout abaningi bayakhala lapha imatsout phele elungelwayo abantu bakhuluma ngemathisawuti eyigwanda bekhohlwa ukuthi kule khezi khona la eyiphaseji nyana nje lokhu isetisi yeshatsha
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden usethembise uZulu welemelika ukuthi uhlelo lwakhe lokuphathisa imuli ngemali luqhubeka njalo ngenyanga ezayo. UBiden ukhulume lokhu izolo lapho esethulela izakhamizi zedolobho le-Illinois uhlelo lwakhe lokuvuselela umnotho welizwe. UBiden uthi izibhaja kumele zibhadaliswe umthelo we-tax ukwenzela ukuthi ilizwe lithole imali yokufeza inhlelo zalo. Sixoxele isalane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Raphael Mthombeni. Saqala ngumbuza ukuthi ubona njani umbuso kamnumzana Biden kunyanga zoneze ezilutshwana asebuse ngazo.
Mina ngibona ngathi kwelemelika lokhu kuthula lokujikama lokuzikama okukhona lokho esakugcina ngo-Obama kuyaphinda kathisi ngo-Biden, ngoba laye ungamkhangela lokho kuthiwa ngama-poll ukuthi wenza njani umsebenzi wakhe, uphezulu kakhulu. Yikho kuyakhanya ukuthi umsebenzi wakhe wenza kuhle. Kukhona unqabe la lapha lalaphana, ikakhulu izinhlelo zakhe leza bezikhangelele ukuthi enze lokho kuthiwa i-infrastructure. Engubonayo ukuthi kungathi nje kuyaphuza kancinyane, kodwa ke kuzakwenzakala. Yikho kangaboni lapha asehluleke khona sibili ukuthi kukhanye ukuthi lapho unqunde yiluthi abe kufisa kakwenzakala. Yikho ke isikhatshana nalesi engenile ngo-November ukuqala ngo-January kuze fika lezi nyanga, hayi wenze kuhle kakhulu. Even lakhona ukuhlatshwa kwabantu ukufuqile kakhulu, ngeke ngalalela ubefuna 70% kuthiwe khathesi baku 67% abantu asebehlatshiwe, kutho ukuthi ukhuthi target yakhe nge-3% ukuthi akwanise 70%.
Nxa sikhangele ezombusazwe oyemelika lapha, singathi umumo usunjani nxa siqathanisa lesikhathi laphana kubusa umnumzana Donald Trump? Kuyakhanya yini umehlo?
Nxa ubuza ngombuso weMelika uqathanisa, akuqathanise kuvele mina ngokubona kwami awungeza kuqathani. Kufalala leMpumalanga nje leNtshonalanga, lokhu esasiyikho khona ngomnyaka ophelileyo angeke ukufanise lalokhu okukhona kathesi. Okwakukhona ngomnyaka ophelileyo kwakungathi liviri lemota elibhodayo kuphela, bhode abantu bethethiswa, abantu behlukuluzwa, upresident ezibonakalisa, kusenzakala yonke linto, umhlaba lawo ungakwazi lokuthi kathi i-America vele kuyini, yayingakwazi. Kodwa kwakathesi kulokho kungene lo uBiden esebenzisa ubudala bakhe, njalo esebenzisa le experience yakhe emsebenzini, esebenzisa lokuba nguye kwakhe, kuhle kwehlisa yonke into. Kulokuthula okukhulu kakhulu mina enguzwayo phakathi kwelizwe ukuthi i-America nxa esijoyene ulebala lakhe lokuthi America is back. Ngiyakholwa sibili ukuthi isibuyele sibili endaweni yayo. Yikho ke akuqathaniseki, mina ngokubona kwami akuqathaniseki. Lokuyana esasiyikho khona, hayi asaze sibone into enjengayona leyana thina kuthiwa.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Houston eTexas. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Oyengumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma uzinikele emapholiseni izolo ebusuku wayavalelwa ejele elisesigabeni seKwaZulu-Natal kuyaphithizela kobulawayo kuhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.